So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlolanja 2022 Chris Gande endaweni zethu lamhlanje
into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle
kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu
ngakho ukuthi kubisele athi uthi sabantaba mara jabalisetha
Kulimele abantu elokitini le-Alexandria e-South Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuhle nazindaba bona bezimele bodwa ngathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zendaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lo mthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamachumi phose ayisithiyagalombili 78 kulindlu edolobheni emuzini weWaterfalls ngogodo. Kwathi omunye owesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sekubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elithumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba nguFortune Ndlovu, uRathiel Manyanga loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela e-4 Infantry Brigade eMaswingo njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele eParliamente umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kakahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayayithatha ngapi. Uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani zalendlala.
Isibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Kubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuze ukuthi kona liyeze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokhu kuvusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Gavele gaboni into ezilengozi singatsho nje amanye ama ministries akatholi ibuluto akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona u minister obanika imali ngaze sibudgetiwe eyiganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazange akhutshwe kumbe atshintshe ubuntu bakhe uza kuba le ngxabangxoza elizweni la uzabona ukuthi kona ivini thina esisemkakasweni ngendaba yezamabandla lezi bazacina bona aba bantu labanaziye nje sebejoyina nje utholakala abanye abantu abazaganga basiponse ukuganga elizweni akubone khonoko kuvuzwe uhulumeni esibili alibuke ngoba lapho abalele bakhohliwe esibili ukugohlwa ukugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobu elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelele abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke kuzebe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kufoswa abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungaze ubabuze ubudlwangu bonke obenzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni yenje akula nto ongayicasha ebantwini bonabo but kathesi bayayekela ngabomo uzabona ukuthi even emakhampanini ungazwakuthiwa khona umuntu urojiwe umuntu elelo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe phakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowo ulemali njengomzekeliso kwakhangela abantu bako Fawcett lapha bayenza stage manager lamapholisa labasoja ukuthi kodwa i-CIT yabo ithathele imali e-CIH noyi so kufuze nje umuntu wonke abe umuntu ohola into engathi ingcono yikho mbengi mblema uminister lapha uminister we-finance nguye olakho konke the ball is in his court so nxa engazange atshintshe ubuntu ke wonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebelithathela nje izinto emini njenge-South Africa
umnumzana Peter Moyo ngumeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare abantu elokuthini le-Alexandria e-South Africa ngemva kokulwisana kwezivalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela uThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa
sekulamaviki amathathu iqula lezivalwane zakwele-South Africa elizibiza Alexander Kidula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izivalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo lokho kubangele ukuvalwa kwezitolo nokudilizwa kwemisika udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo ukususwe kuzo abantu bokuza abokuza lezalwane zakwele South Africa bebelisana ngamatshe izitina lokunye okulimazayo kwalimala abantu abaphose bafike ithumi loba nje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela isikhulumeni seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolu
siyesaba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe
because they are not prepared to go back home so South Africans are shaken by this
kodwa ngesizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezidingisela emsikeni yabo
nathi singakhona ukubisela asi ukuthi siyabasaba mara siyabarespekta kodwa into abayenzayo usokwenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni
kodwa ngezizalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizimusi amancane hathi abantu bokuza kodwa ke izenzo zabo lezi sezithiya amabhizimusi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osokulethe ukuthukuthela okukhulu esinye sezizalwane zakwele Mozambique esithengiswa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa
phela kusho ukuthi la bantu labasihlula no
abasikhulu sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ukuhlunipha finish lokuseleyo ne masingazwani ukuthi siphakisana sonke la akuzohlala kunjani kunamuntu ozodayi
kodwa iqembu ledudulaleli lichaphaz ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Usikomishi wamapolisa emhlubulweni u-Alexander uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa ukuhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngeviki ephelileyo umphathintambo ogatsha lwezamapholisa ukuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Velesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli izindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Lennox Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kuliphi icele uhulumende njengoba semazi usho engena ngesithathu. Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho uzabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba o-progressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongabe sehlule ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende we-ZANU PF okhona owamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele elezepolitiki.
Omunye wabesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sibanda uthi njengentatheli ezindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi buqakatheke kangakanani ukuthi intatheli ezindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo kungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi i-state regulation of the media. So bekungumhlangano oqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonywe ukuba kulungisiswe ukuba buyiwa phambili buyini okungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathintambo ozokwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lomthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoti isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye le-ZMC. Njengogatsha lwezendaba sesabhala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathintambo ozokhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli izindaba we-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo vela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutsheketsa. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitsheketsa kasiphele. Ikhomishini yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola ikhomishini le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi ngathi sibambaneni maZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abaningi MPCCC ekaChamisa. So uma siyaqala ngama party la ngenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison le izantiya. Ama opposition party angene kuChamisa wonke ngoba umuntu olabantu abaningi. Lokho kuningi lokhu siba kubona apha. Siyababona bonke osibangilizwe, but usibangilizwe sasemutsha endimeni le. Lo mqondisi manje ukuthi angawini iZANU PF vele angeke ayiwini. So asiqaleni siwini, khipheni iZANU PF. Abantu abangene kusisi kaChami sasibona ukuthi kuhamba njani.
Sanibonani, sanibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg, ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi, abantu abangafuni iZANU iphume, abantu abafuna basebenzisa abantu. Kungabe ngani bahlangane babe yimbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kahle iZANU kayiphumi. Malunga liyenza amacembu amaningi liyenzani, funa ukuthi iZANU ingaphumi ihlale ikhona embusweni.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo uMayisen Joseph. Ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni. Kambe shiwa iZANU kulamuhla ilokhu ibusa namanje lokhu ihele. Angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukuthi ndigqoke isigqoko esisha. Abantu bekubetshintshe iZANU beke bevotele iphathi kambe nethi singaphila ngcono. Kunje sosisemazweni amazweni wonke amazwe bakhala ngabantu bezimbabwe. EZimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU. Abantu bebe nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafuna leli ZANU. Kuyafana thina iZANU ayisenzeli ithi asila president eZimbabwe. O ngcono uma bengavotela phela imthwakazi esike sibone sike sibe le president emvele or betshintshe yona iZANU. iZANU uma iphuma sesikhadile ngayo ngeZANU noma singazilutho kwakudala okunye kwayenzakala iZANU uma abantu beke bezamukela amanye amaphathi ngonyaka ozayo uma kuyiwe emafini abantu bekwazi bafunani hayi sesingale ZANU. Ambona ukuthi kulo muntu olengqondo ongabe sabhizeloke elandelana leziyo ngayo le ZANU thina ayisenzeli lutho. Yonke into nje eyenzakalayo emakhaya abantu kufanele bezenze. Izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayilali uncedo nje iZANU. Abantu ma cela ukuthi abantu beke bezame bekwazi ukuthi bafunani empilweni ngoba ayikho nje into funa amangabe lo babe bevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini eZanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani umsakazi wahle abahle abastudio 7. Ukhulumayo uNkosinathi Ndlovu dawa eClant ohlala nje eBetrams. Ayizwakala umsakazi nami ngiyabakhuluma abantu bomthelelo shamise sibuze uChamisa uhlela abantu kodwa ke nombuzo ngithe ukuthi ngibuze kulawo abantu asinde ngithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto abayindlela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kumntu kuzoba nini because angaze ngizela leyoshamisa khona lesinomengabedawo ngaze ngizela ukuthi mina ngingakhona kodwa izoza umuntu uthi ngokuchani yini ongakulamehle ngayo into omncane lokusalandaka ngamakhehla kushona uncindezele ibona uphuma yini ungatshentsha ukutshintsha indlela uma ubona ngathi into azihamba hhayi ukuhamba mina ngithi khohlwa ngamashoni khohlwa ngamashoni basifikile abantu asesindebeleni sosihlumele ihistory besingayazi esindebele sesiyifunda nje manje siyazi indaba yokugrounda ezange siyibone sifunzanga siyibone sifishele kona sesiyibona manje amkhonzi thina sithi ngiyani kumthakazi ngena kumthwala ngesikhen RP khona ya noma kutheno fanesiwe noma kutheno lesixoxa la lathi saphasoxoxa mashona sozoxoxa lesixoxa khona kodwa ngena kuMRP thola zihona kimiqiniso straight njalo ngumuntu omncane osilathe sibona besidonke asifuni makhehla thina lazo ukubulala thina sifuna abantu abancane manje lawo badala bazoroja ngomumbu kwelilela khohlwa nabo badala vele ekhaya bazobatshela bazokutshela ngokuthi bona bayaumnanga babanitharo thina sifuna umuthi sifuna impumelelo intuthuko sozitshintshile manje new generation nothe old generation iphelile old generation vula amehlo ngesindebeleni noma ukuphi vula amehlo nangakwa ngeza kusiza ngochinese akusiza for nabo abantu behlulekile vele ekuqaleni so ishona ishona asikhohlwe asikhohlwe sikhokhala wabo into nenyoka yinyoka ngeke ukutshintshelwa never sokhohlwa mfowethu wena uzitshele ukuthi ula chinese leyo chinese yoyogqupha isiphiziyeni leyo chinese ahloko njani
ndawo hayi siyamangala noma siyayiludlakile kulohle kodwa iqiniso akula muntu ongabazwayo phela umnankagona endlebeni zibantu emehlweni abantu ngokumuntu elaleli ma kuyibo abaphethe udlakile wonke umuntu umthemba akula muntu ongakwaziyo akula muntu ongayaziyo amazwi kamnankagona kuyenga kuyibo abakhuluma beqeda lapho bethatha abantu abancane amayukuthi bebathengela utshwala bebathengela imbanje bebadela ama-drugs bethi bayehlasela ama-opposite but abantu abaphethe udlakile elizweni lala ababulala abantu vele bayazi umnankagalotshi wenga iqiniso lihle yibo abantu abaphethe udlakela ngoba akulapho bazothi sebejika ukuthi wakhulunywa kade everyday kuhlala kuhlasela abantu ekhaya lapa abantu babulawa suku zonke ekhaya asobantu okungathiwa kona bakhuza udlakela bona bekhuluma suku zonke emehlweni abo umnankagwa vele kakuso president vele akula president ongcole njengaizaro zikamnankagwa zigcwele igazi yikho nje ubona kungela nto azafayize rit kanti vele uzoyenzani khohlakele umnankagwa sikhohlakala idumane vele ukuba upresident kakumfiki khona nje ngendlela adali ngakhona ngendlela angafundanga ngakhona uzisa ubuhlungu kungafundi kwakhe kuze ubuhlungu ngakho angeke kube ngupresident baningi abantu abafundileyo lapho abangayenza ngcono or bethatha umntwana omncane ukuqesevel bafake ehlanyo zikamnankagwa engayenza ngcono than ikhehla lesiligi
salibonani sanibonani salibonani hlobo salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli be-studio 7 obingelelayo ngu-ambrosi umntaka maphosa laphana e-crossroad kobhanga kwenduneni lwenduna awusiza ubuhlungu kambe ngobaba ugawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa na abantu bakuba ababulawayo yonke into emi enziwa izane uyayiphika uyayibusisa izane ekwenzeni okubi kangaka izwe lifile limabheketwana libonakalo lilinjani kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwane awu namhlanje uyaphika ukuthi umanankagwa befanele ayefike etsholotsho usesithi bekuza uvice president uvice president uyomele abe labantu abayi-3 hawu kayifizana sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle bakitha sivoteni kahle mthwakazi omuhle hawu nibe bahle nivoteni kahle nivoteni kahle nivoteni kahle sivoteni kahle bakithi kuphuma indlala ekhaya ma kuphuma izane uphela kufana nokuthi kuphuma indlala ekhaya kufana nomuntu ochithe isitsha lesi esinokudla okubabayo wapaka ukudla okumnandi kakhulu siyabonga bakithi nami ngiyagqugquzela ngilapha e-Johannesburg egoli esantini ukuthi abantu bakithi kabavote kahle iqembele zabheka isizwe ukuthi simi kahle njalo abantwana bethu bayahlupheka ezweni lasegoli
Studio 7 engiyalibingelela lonke abasebenzela ku-Studio 7 atungamele Nkomo okhulumayo lenje hhayi ngibonga abantu basetsholotsho abantu basetsholotsho ngiyababonga abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela besitshengisele ukuthi hhayi sithi sakwatile ngalokho akwenzayo ngombhuqazo lo awuyenzayo awungeke uthi nanobhova lukulume lusuke lapho luvulale inyamazana phizane lomuzi wakho usuke lapho inyamazana leyo iyakubulala ngoba layile poison umnankagwa ngubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotsho yeye njengogawule lolamanga kangaka gawule kati yini unamanga kati e unamanga gawule kuyamkhulumela umnankagwa wakho ngoba usafuna nje imali leyo yohola kuzana loba ukhulume kakasa nje uyazwakalela ukuthi hayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano kodwa-ke ngizokane kukhipha kulesi situlo gawule bathi kuyagcwala umoya kuzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-1 imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofuye undofa ma usidla imali kandofa obe kwazi ukuthi udla isikweleto eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami
salibonani bantu baka-Studio 7 labalaleli baka-Studio 7 bonke bakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lathi ke ekefundwe ama-audio yethu hawu kanti thina lokho sesidilela emuva kukwethu ama-audio kunje njani wena lava abantu wena lava othaba kachamisa CCC ama odaba ufunda ukuphela yiwo ukuphela bakhulunywa ngabo CCC kombela Studio 7 le kachamisa le agcina ngasakwazi
lawo bekungamazwi enulini abalaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha eleUkraine ukuze lilwisane leRussia. Kungakaqali impi yeRussia leUkraine, eleBhilitane lapha eleUkraine imota zohlobo lwamatank eziyinkulungwane ezimbili, 2000, njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha, 1615. Kule mbiko ethi izikhali ezaphiwa eleUkraine ngeleBhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi areactha ngokuthi bona balobungane leUkraine nje balobungane leRussia. Siyabona abakuNATO lamanye amazwe a-democratic ayasola linto enzwe iRussia. Then usukhangela amazantsi akoZimbabwe, South Africa, lamanye amazwe kwaba lama-liberation wars abancediswa yi-Soviet Union kudala. Bona bakhangela ngani i-Soviet Union kwakuyiRussia, kabananzelela ukuthi i-Ukraine la yayi-part of i-Soviet Union. So yabona amazwe anjalo, ikakhulu amazwe anjengaeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars, ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa kusuke kungathiwa kuyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi i-Ukraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impileyi isupportwa, kumbe abantu basupport iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho uma abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane wabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphayela ama-country ze-NATO bona hhayi babusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu. Ungakhayela i-European Union, i-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine, bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe impi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase-Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethunyela ama-indizamchina kumbe bethunyela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani, phumanini, impi ingakaqali. Kodwa ele Zimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter, mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ehodwa, ngabakho ku-government program. Ngakho kayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithe sibona impi seqalile kube lokuthula vela, kuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. kule sigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.